isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 23 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
yena kodwa ukuhulumende uChinese akubona kungcono ukutabelo kesethusela ngokuthi uzaqesha abantu umsebenzi phela ngokusibopha kesethusela ngokusitshaya kanti amandla wathola ngakho uhulumende wokwenza lokho ngoba thina konke sikwenza njengezisebenzi zakhe uhulumende sikuthola kwisisekelo sombuso weZimbabwe i-constitution yethu esayenzayo amendment number 20 to section 65 lapho kukhulunywa khona ngama-labor rights.
Abafundisa emakolitshini emfundo ephezulu sebemanyene lababalisi njalo abayi emsebenzini bekhala ngokuthi iholo labo aleneli indleko zabo.
Engakutsho ukuthi umsebenzi umkhulu kakhulu umsebenzi lo sesizamile ukuthi senze inhlelo ezishiyetshiyeneyo ama-radio program ama-door-to-door visitations, printing flyers, distributing ukuthi kubhotelwa ngapho ukukhuluma labantu one-on-one ngama-teams ethu esihamba kuyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa zikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota iningi alisukumeli phezulu okungadala ukukhutshwa kwezinye izigaba zeMatabeleland lakoBulawayo ngohlelo lwe-delimitation exercise. Ele-Ukraine lithi bonke abadabuka kulelo lizwe abahlala kule-Russia kumele bebuyele ekhaya ngokuchecha ngoba sekuqhamuke impi phakathi kwelizwe leli lele-Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abafundisa emakolishini emfundo yaphezulu sebemanyene lababalisi ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo aleneli indleko zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Encwadini elotshwe ngabenhlanganiso abafundisa ekolitshini le-University of Zimbabwe, eye-Association of University Teachers, eye-University Technicians Association kanye lemela ezinye izisebenzi iveze ukuba amalunga akasenelisi ukubhadalela indleko zabo ezigoqela ezokuhambisa ukuya emsebenzini. Ohola imali encane kulabanye bonke ubikwa ethola amadola aphezu kwamachumi amabili aweZimbabwe, 21,000 Zimbabwe dollars, okuyimali esilelayo kakhulu ma kukhangelwa imali edingakalayo ukuphilisa imuli elamalunga ayisithupha yamadola aweZimbabwe angaphezu kwangamachumi ayisikhombisa, 72,000 ngenyanga. Okhokhela uhlangothi labafundisa ekolitshini le-Great Zimbabwe University, uMnumzana Givewell Mnyaradzi, upha isizathu ukuba kungani labo belobe incwadi yokukhalaza ngokwehluleka kwabo ukuya emsebenzini.
Our expectation is for the employer to quickly review our salaries in line with the SADC benchmark. At the moment, a grade 6 lecturer is earning 300.
Ikhangele ukuba umqhatshi alikhuphule lelo holo esilitholayo ngokuphangisa lihambelane lalokhu okwenzakala phansi kwenhlanganiso ye-SADC, i-SADC benchmark. U-grade 6 lecturer uhola imali engange-$350, ikanti abanye abakusibanga sinye esigabeni betholisa engaba ku-$4,000 eholwa ngabanye o-lecturer esigabeni.
Kwasekelwa ngokhokhela uhlangothi lwabaqhuba eminye imisebenzi engasiyokufundisa khona e-GZU, uMnumzana Jabulani Lenere.
This incapacitation has been necessitated by the eroding salaries, which are not sufficient to meet the ever-rising cost of living. For example, the lowest grade earns as little as
6,000 leli nyathelo esilithetheyo libangelwa yikwehla kweholo elingafaneli indleko zethu zansuku zonke. Umzekeliso, okusigaba saphansi uthola imali engange-16,000 okuyimali encane kakhulu. Lolu ludubo olwabangelwa ngenyanga kamfumfu womnyaka ka-2020 lapho wakusetshenziswa indlela yokwehlukanisa izisebenzi endabeni zeholo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, uMnumzana Themba Kuye Moyo, uthi aliba mangalisi inyathelo eselithathwa ngabafundisi emakolitshini ama-university okuyisibonelo sokuba izisebenzi zonke zikahulumende zilambile.
Yena kodwa uhulumende uchayindiza akubona kungcono ukuthi abelokhu esethusela ngokuthi uzaqesha abantu umsebenzi, esethusela ngokusibopha, esethusela ngokusitshaya. Kanti amandla wathola ngaphi uhulumende wokwenza lokho? Ngoba thina konke sikwenzayo njengezisebenzi zakhe uhulumende sikuthola kusisekelo sombuso weZimbabwe, i-constitution yethu esayenzayo, amendment number 20, section 65, lapho kukhulunywa khona ngama-labor rights.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, uthi udubo lokuncipha kweholo nxa liqathaniswa lendleko ezibhekane labantu alubhekananga lezisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa zonke nje izisebenzi elizweni jikelele.
Kuzabulala ke imfundo yabantwana nxa abantwana ke bangasoze bethole ababalisi. Sizabona imfundo yethu siyimfundo ehlayo kwiminyaka elandelayo nxa kuyaqhubekela phambili ke kungazange kulungiswe lokho. La ku-production side kusoze kusimangalise ukubona ke sesithola ama-products ingxenye angaphuma ngaphandle kwamazwe singathi ngama-imports. Ngokuthi ama-companies ke aphakathi kwelizwe izisebenzi zabo zingasoze zikwanise ukuya emsebenzini, sokuyakwehlisa ke i-production.
Abazali abalabantwana abafunda emakolitshini labo bathi lokhu sokubakhathaza ukuthi izinga lemfundo yeZimbabwe elihlonitshwa emhlabeni jikelele selizatshabalala. Okufakazwa ngomunye walaba bazali, uMnumzana Victor Dube waseHarare.
Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo ukuthi empilweni impilo ingaphilwa njani. Ye labo labo abalezi singathi ngama-industrialists abakhweza izinto labo, behlale phansi nabantu abathengayo ukuthi ngingahlangana ngapi, ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu.
Asisanelisanga ukuthola umbono kahulumende phezu kwalolu daba, njengoba umphathintambo wezemfundo yaphezulu uProfessor Emon Murwira ubengaludobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli le milayezo ayithunyelwayo ngendlela yetext. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa zikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, iningi alisukumeli phezulu. Ngakho kulokhe kulokwesabela ukuthi ezinye izigaba zemathebeleleni lakoBulawayo zingakhutshwa ngohlelo lwe-delimitation exercise. Ikhomishini yeZAC yona ithi phakathi kokuqhuba imikhankaso ehlukeneyo efana lama-road shows yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo. Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 yenhlanganiso eqhuba umkhankaso ofanayo uthi ulokhe ukhulumisana lezekhi kanye le-ofisi kamsitheli ngezinye ingxaki ezanqabela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota. Asizweni ingxoxo esiqhubele sikhulumeli salumanyano, uMnumzana Nkosikhona Dibiti.
Engakutsho ukuthi umsebenzi umkhulu kakhulu, umsebenzi lo sesizamile ukuthi senze inhlelo ezitshiyetshiyeneyo, ama-radio program, ama door-to-door visitations, printing flyers, distributing ukuthi kuvotelwa ngapi, ukukhuluma labantu one-on-one ngama-teams ethu esihamba kiyo.
Selake lakhulumisana lenhlanganiso yeZAC kanye lohulumende ngengxaki ezibhekane labantu ezibanqabela ukuthi bebhalise, njalo kuyini abakuthembisayo?
IZAC ikakhulu IZAC yakoBulawayo sixoxisana layo kakhulu, njalo nje sibonisana, njalo sebesixhase kakhulu ngoba ama-teams ethu beku-ground. IZAC sisinike ama-badges, our voter education, so that they are easily identified and reputable, ukuthi abantu nxa bekhulumisana labantu ngendaba zokubhalisa ukuvota abantu bezwisise ukuthi umuntu lowo ngubani, uvelela ngaphi, izinto ezinjengazona lezo. Esesikunazelele ukuthi uhlupho lwama-IDs ungani uhulumende sike saxhoxhoza uhulumende sethe bazayenza i-IDs blitz, but uhlupho yokuthi khona IZAC ile blitz ephela mhlaka-28, so besifisa ukuthi ngabe i-process yona le ingayenzakala masinya kuhambisane lesikhathi lesesikiso sokubhalisa ukuvota. Silonke sikhuthaza ukuthi abantu babhalise ukuvota, njalo izek ngokwayo kulemhle kule ama meetings esikeba saba lawo sokusenda. So into yokuthi khona iprocess eyenzakalayo njalo esikufisayo ukuthi isizala lesonke sezibabhe sikhuthaze esikukhuthazayo ukuthi asingenene ekhaya asingenene at household level asingenene emzini lami kathesi ngodibidi bathwele nzima ngibahlupha njalo nje ukuthi ongabhalisanga ukuvota ngibuyenza ukuthatha ngiye kubhalisa ukuvota ngoba uhlelo lolu solukhayelane lathi ukuthi njengemathebele land region singalahlekelwa ngama constituencies ethu ngenxa yokuthi asibhalisanga ukuvota ngoba isensa siyatshengisa ukuthi abantu bakhona ye abantu basuka besiya kwamanye amazwe kodwa sikutshoyo ukuthi laba bakhona bengasaleli ngemuva.
Lo mnumzana nkosikhona Dibiti isikhulumeli somanyano we Ekhaya Vote 2023 esixoxelaye ekubulawayo. Ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi bakhangelelwe ukuba semhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili osungulwe eVictoria Falls ngomvulo. Lo mhlangano ukhangelelwe ukuphatha indaba ezithile ezigoqela ukusebenza komngcele wePlumtree, ukuhlaziya udaba lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni kanye lodaba lwabeqa imngcele ngokungekho emthethweni. Umqondisi Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngocweleyo. Esekhabron khonale kwele Botswana.
Iziphathamandla zeZimbabwe leBotswana zihlangana mnyaka yonke uhlaziya indaba ezitsheneyo eziphathelene lamazwe omabili. Walo nyaka wona uqale eVictoria Falls ngomvulo uhlaziya kulotshwa kwezivumelwano ezitsheneyo okwenziwa ngamazwe omabili inyaka enye. Umongameli Mnangagwa kanye lomongameli Masisi bakhandelwe ukufika eVictoria Falls ngolwesihlanu kuzongena lo mhlangano. Umbiko okhitshwe nguhulumeni weBotswana uthi umhlangano lo uqakathekile ekuqiniseni ubudlelwano phakathi kwamazwe la angomakhelwane. Indaba esetafuleni zigoqela ukuvulwa komngcele owodwa phakathi kwePlumtree leRamokgopane kuyindlela yokuzama ukwenza ihambo phakathi kwamazwe omabili zibe lula. AbeZimbabwe leBotswana bafana lomnzana Stanley Ncube bathi leli kungaba linyathela elihle.
Umhlangano lobe weBinational Commission ozahlanganisa iZimbabwe leBotswana ozaletha umongameli ukuthi bahlangane uPresident Masisi loPresident Mnangagwa. Sizacela bathathe ke leli thuba elokuthi basheshise isivumelwano esokuba le one stop border post njengoba kwake kwakhulunywa ke ngeminyaka odlulileyo. Andiba singathatha isikhathi eside ke laphana nxa sesiya cross border.
Umnumzana Andreas Spanda la uyavuma isithi lokho kungehlisa ukuminyana emngceleni lo.
Umngcele ophakathi kweZimbabwe leBotswana kwele Ramakgwebane kulokuba busy kakhulu. Ngakho ke kwamukelekile ukuthi ohulumende bekubone ukuthi kumele kulungiswe at least kube one border post, kube lama facilities amaningi kuze kube lula ukuhamba kwabantu, hathi ukufica nxa kuyisikhathi sekhefu abantu sebephithizela sekugcwele kungasahambeki kuhle.
Olunye udaba abeZimbabwe leBotswana bafisa lukhangelisiswe luphathelane lesiqondiso ze-COVID-19. Ngeviki edlulileyo leBotswana libike ukuthi lizavumela abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngokupheleleyo ukuthi bengene elizweni kungela sidingo sokuthi betshengise impumela ukuthi abalagciwane leli. Kodwa leBotswana lithi abangahlatshwanga kumbe asebethole ijekiseni eyodwa kuzamele behlatshwe mahala uma bengena emngceleni. Ngakwelinye icele eleZimbabwe lilokhe lisithi abantu noma behlatshwe kumbe hatshi kumele batshengise impumela yokuthi abala mkhuhlane we-COVID-19 andubana bengene elizweni. Uncube uthi lokho kumele kulungisiswe ngamazwe omabili.
Njalo sikhangelele ukuthi bathathe leli thuba ukuthi bafake imithetho, bathathe isinqumo sokulwisa i-COVID pandemic bendawonye. Lapho sikhangele ama-protocols okuchapha ibhoda ukuthi kufunakalani nxa usuke eBotswana useZimbabwe, nxa usuke eBotswana useZimbabwe usuye eBotswana. Kube into yinye ukuthi kube lula njalo kungasidulele nxa siyachapha. Siyabona njalo kule daba lapha abantu abahlala emakhaya angcelezelane bethathelana izifuyo. Sizacela njalo ukuthi bathathe isinqumo esiqinileyo ukuvikela abantu emakhaya lapho ukuthi bangathathelani izifuyo.
Phezu kodaba lokuntshontshwa kwenkomo emzini eseduze lemngcele, leBotswana laphawula i-commission ukuthi ithaphe imbono yezakhamizi phezu kwalolu daba. Abalimi beBotswana bakhala ngokuthi bantshontshelwa inkomo ngabantu abeqa umngcele bevela eZimbabwe. Umhlangano phakathi kweziphathamandla zamazwe omabili uzaqhitshwa ngolwesihlanu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana. Direct from Washington.
Ele Ukraine lithi bonke abadabuka kulelo lizwe abahlala kwele Russia kumele bebuyele ekhaya ngokushesha ngoba sekuqhamuke impi phakathi kwelizwe leli lele Russia ngesikhathi esifanayo. I-Reuters News Agency ibika ukuba ele Russia selisusa abalimeleyo kwele Ukraine kulandela imbiko ethi ilizwe leli selifuna ukuvala imingcele lilungiselela okungenziwa ngele Russia elingenise ibutho empumalanga yakwele Ukraine. Lapho umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin athi sokungamazwe azimeleyo. UPutin ubikwa iselesikhathi eside esekela amalwicatsha kuleyo ndawo alwisana lohulumende wakwele Ukraine. Abazi ngokwenzakalayo bathi ujonge ukuhluthuna intambo zombuso kwele Ukraine athi kwakuvele kuyingxenye yakwele Union of Soviet Socialist Republic eyabhidlika mhlaka 25 kumpalakazi ngomnyaka ka-1991. Ele Ukraine ngelinye lamazwe ambalo asungulwa kulandela ukubhidlika komanyano wamazwe e-USSR owayikhokhela ele Soviet ngesikhathi leso umnumzana Mikhail Gorbachev wachiya umsebenzi esithi ubezama kulungiselela abantu impilo engcono ngokubeka umbuso ezandleni zabantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuthunjwa kwe-Ukraine ngu-Vladimir Putin owe-Russia ayiso into entsha ngoba vele siyazi ukuthi iminyaka ethile edlule embalwa ethile wathumba yona i-Donetsk, i-Crimea le-Luhansk. Lokho vele kutshengisa ukuthi uyisigebenga. Akufanelanga kwenzakala ukuthi ngalezi zisuku kube lelizwe elithumba elinye ilizwe. Into ekhona ukuthi yena uthi i-Ukraine kayifanelanga ibe lilunga le-NATO. I-NATO inhlanganiso yamabutho abambeneyo agombeleze i-Russia, kule Poland, kule Slovakia, kule amanye athize, kodwa i-Belarus ilokhe ibambene le Russia ngoba ilali ayengamalunga elizwe le Soviet Union. Yikho ke yena uPutin uthi iUkraine kayifanelanga ibe lilunga le NATO, so kufanele afake umngcele kumbe i-buffer zone esethumba iLugansk le Donetsk esebhadala amalwecatsha izigebenga ezithi zilwa ngoba zifuna ukuba zizimele kwele lamazwe azimele wodwa.
Buya ngaphi konke lokhu baba Ngwenya?
Ngathi khona mina okwakhathesi nje yibugebenga lobudlwamudlwango ba Vladimir Putin. Yikho i-America le NATO le EU sebemi bobe sithi akusizikwenzakale ukuthi alwisane le Ukraine, bazayincedisa ukuthi bazivimbele kubugebenga lobo obenziwa Vladimir Putin.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare.
Umbiko omnandi balaleli baka Studio 7 liyanuswa kunhlelo zethu ze Live Talk ezibondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by elections lezo suku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022. Kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022 ekhasini lethu ele-VOA Indebele eziza kwenzelwa kuma-studios ethu live sisakaza njalo laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele. Kungaba kuhle ukuthi liphathekelani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu, ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni, kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku-Facebook lapho lusakazwa, kanye lokusithumela ama-audio notes. Lingakhuthwa yilezi hlelo, sisema-studios yethu live ku-Studio 7 eye-Voice of America.
Okhokhela uhulumende wesabelo se-Gauteng kwele South Africa umnumzana David Makhura usekhuthaze izizalwane zelizwe lakhe ukuthi ziyekele uhamba zizingela abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba lokho kungumsebenzi wamapholisa labogatsha lwendaba zasekhaya. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Esethula inkulumo yomnyaka esabelo sakhe seGauteng, uMnumzana Makhura uthe kuliqiniso ukuthi isabelo sakhe silenani elikhulu kakhulu lezalwane zakwamanye amazwe. Uthe usenanzelele ukuthi zonke indawo lapho ethekelela khona izalwane zakule South Africa zikhonona ngokuba selizweni kwabantu bokuza abangene ngokungekho emthethweni. Loba kunjalo Makhura uthi ngamapolisa logatsha lwendaba zasekhaya kuphela abanamandla okudinga lokubopha abaselizweni ngokungekho emthethweni.
We don't want citizens to take the law in their own hands to do border security but also safeguard citizens. It's the job of government and law enforcement agencies.
Akekho ovunyelwa ukuthatha umthetho ofake ezandleni zakhe atholakale sibuza abantu ukuthi babuya phi. Lokhu umsebenzi wamapholisa lo hulumende.
Work together. Gauteng cannot afford to have killings and attacks of foreign nationals again. We can't afford it at all.
UMnumzana Makhura uthi sabelo sakhe ngeke futhi sibe lezinye izehlakalo zezenophobia njengaseminyakeni edluleyo. Uthi akufanelanga kugcine sekubulawa umuntu engakuthi uphuma kwelinye ilizwe. Ukhuthaza abakwamanye amazwe abangena eSouth Africa lesabelweni seGauteng ukuthi bakwenze lokho ngokusemthethweni. Inkulumo yakhe iza ngesikhathi iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula liqinisa imikhankaso yalo kulesabelo lihamba lisethekelela amabhizimusi, imikambo lezinye indawo besithi akuxotshwe izalwane zakwamanye amazwe kungene ezakwele South Africa. Kodwa ke isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi akakholwa ukuthi uMnumzana Makhura uqinisile ukwenza sengathi akavumelani lenhlelo zeOperation Dudula.
Basuka bekwazi la uMakhura ngoba bangabaholi bamaprovinsi la. So into ekhona esemthethweni abayazi nje abazama ukucatsha ngomuno la. Plus babe sabo ukuthi mhlawumbe uma kungavela ukuthi bahamba phambili igama labo lingangcoliseka emazweni. So le nto le ayikhulumayo hayi into engekho. Uyazi kahle nje ukuthi la i-Operation Dudula mpela siyihlanyele ukuthi kayihambe iyenza 1-2-3 ukuze abantu baphunguleke. Ayikho into eyenzakala lapha ehlukumeza abantu bangaphandle okusukuthela ukuthi izikhulu zikahulumende kumbe amaqembu aphikiswa kwabayazi. Bayazi kahle 100% kodwa bayenza becatshe ngemuva.
Inkulumo kaMnumzana Makhura iza ngesikhathi sekube kwaqanza ukufuthelana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe ezakwele South Africa. Lokhu kulandela ukuveza kwamapholisa ukuthi phakathi kwamasela ayisishiyagalombili abuleyo ngamapholisa alitshumi abotshiweyo lamanye abalekileyo ngesikhathi edibana lamapholisa esehambweni lokuyatshontsha imali emoteni ethwala imali baningi abeZimbabwe. Ezinye izalwane zakule South Africa ezibhala enhlelweni zokuxhumana ku-internet zithi lobu yibufakazi bokuthi abakwamanye amazwe badala amacala elizweni. Kodwa abanye abavumelani lalokho besithi akulunganga ukuthi ngokuganga kwehlekana bese kugconwa umuntu wonke. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ukuhlandla lengxoxo lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, ukubulawa kwabantu ababefuna ukuthathela imali abachayeli bemota ethwala imali kwele South Africa ngamapholisa ngomvulo, sokubangele ukuthi izizalwane zeZimbabwe ebezivele zithwele nzima ngokuhlukuluzwa zibe phakathi kobunzima obuphindwe kaningi. UChris Gande weStudio 7 exoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. UMnumzana Nhlanhla uMoses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ukuthi abadala amacala ngabeZimbabwe akusikho qiniso ukuthi yibo abaningi. iSouth Africa ilabantu abangu-60 million. Then ungacheck ukuthi kabavele eZimbabwe bangaki abafiki lapho. Okukhona yikuthi labona njengabantu abangayisibo banikazi abendawo kusuko kwabukona kubonakale kusiba lesisindo ngokuthi kabasibo bakhona. Njalo kuyikuthi vele abantu umuntu ongafunekiyo uhleli kwesinye isikhathi ubona kwenzileyo vele kukhuliswa kusiba kukhulu. So ke yilo uhlupho olukhona lona lolo. Njalo ukuthi abafowethu asikusekeli ukuthi baphathe baphatheke entweni zona lezo but hayi ukuthi ibabaningi hayi ama statistics even emajele mina ngibe ngilokuya lapha emajele enxaba siyabona ukuthi kwenzakalani nje hayi abantu abakhona phaya babaningi abanikaza bendawo baningi indlela esabeka
khona kungaba kubangelwa yini ukuthi abantu besuke eZimbabwe bengakaze benze ubusela kumbe ubugebengu kodwa bengafika khona ngapho eSouth Africa abantu babe yizigebenga ezesabekayo kuyini ongakubangela lokho
ngicabanga ukuthi okubangela lokho kuningi babugande kulezikhali eziningi kakhulu kule indawo isikhali nje sitholakala lula kuthengwa inoma yini noma kunga yikho kungabe kubangela khona lokho njalo lezomthetho zingathi ziyaxega kakhulu nxa ukhangela nje ezomvikela ukhangela ezamaphoyisa zilokuxega okukhulu kakhulu kube sokusiba futhi lokufuna ukubonakala umuntu ephumelele ukuthi nxa umuntu esuke ekhaya khona apho kwesikhathi uhamba ngemota ezahle ihawukele bese befisa kabantu ukuthi ngabe lami ngenza khona lokho nxa uqhashiwe usebenza kunzima ukuthi uzithole into ezinjengazona lezo kodwa ke nxa usenza khona lokho kungekho emthethweni abantu basuka bakubone kuyindlela yokuzinothisa elulu ngicabanga ukuthi ngezinye zezinto ezidala khona lokho okunye futhi lokuthi ilizwe leli lisuke ngesikhathi kuliwa le apartheid so i-violence yona leyana nje ilokhu ikhona isiyaphambili ngokunye ulomthelela omkhulu khona
manje ngokubona kwakho ubona ngani lolu daba lungaqedwa njani
ya hey udaba lokuthi izigebengu zingaqedwa njani ungathi luza kubanzima kakhulu ngoba umuntu wonke into ayenzayo kuyabe kumele ukuthi kusukela phansi ekhula kube lendlela alokhuzwa ondliwa ngayo akhuliswe ngayo manje uhlupho esilalo ukuthi amazwe wonke kulama rights awokuthi abantwana benje akula consequences even angaze enze so ke kunzima ukuthi kuphungule khona lokho njengoba ubona ukuthi even eZimbabwe sesizwa ngama armed robberies amaningi khona kuyana kuyahlupa khona kuyana kube sokusiza lokuthi abanye abantu baza kutshela ukufuna ukuthi kunothe khona lokho so ukuthi kuze kuphele kusho ukuthi kungaba yikuthi khona abantu abakhulise ngendlela ethile iminotho yamazwe imanage ngendlela eqondileyo lama security sector akhona kube lendlela enziwa ngayo ukuze umuntu akwazi ukuthi nxa uthe waganga uzajeziswa ngendlela ke enzima kakhulu ngicabanga ukuthi enxa lokho kunganceda kodwa ke ithemba lincane
lo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa ngehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abafundisa emakolishini emfundo ephezulu sebemanyene lababalisi ukungayi emsebenzini ekhala ngokuthi iholo labo aleneli indleko zabo inhlanganiso yesizimeleyo sithi lanxa zikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele kuvota iningi yalisukumeli phezulu okungadala ukukhutshwa kwezinye izigaba zemathebeleleni lakoBulawayo ngohlelo lwe-delimitation exercise ele Ukraine lithi bonke abadabuka kulelo lizwe abahlala kule Russia kumele bebuyele ekhaya ngoba sekuqhamuke imbi lele Russia silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.